Kulezi zizalwane zakwele Zimbabwe eziningi ezachaphela emazweni angomakhelwane afana leSouth Africa, Botswana lamanye. Kuthi njalo abanye bayaphetsheya kolwandle emazweni agoqela leBrithani, Melika, Australia, Canada lamanye ngesikhathi bengathola amathuba emsebenzi eZimbabwe ngenxa yesimo esibi somnotho. Umnumzana Mkhululi Moyo ungomunye wabaningi benzalo yeZimbabwe yachapha umngcele yangena kwele Botswana isiyadinga kokuziphilisa. Umoyo uthi noma nje kuphile kaphandle kwelizwe uma uqathaniswa lekhaya kukhona okubahluphayo.
Thina ikakhulu abantu bekhaya kuleyinye ingqondo engesike ngayizwa ikakhulu abantu abasebenza ezindlini lapha. Uthola ukuthi amakhiwa abo ababavumeli ukuthi bithathe amakhefa njengalalelala namhlanje. Uthola ukuthi babe ngantu abathi hayi lokho kumele liye kwenze elizweni lenu.
Lo ngumbono njalo wethu lo nkosazana Simanga Dube ohlala eHabron yena othi ezindlini kunzima ngenxa yokuthi abavunyelwa ukuthatha ikhefu njalo kabakwazi ukuthi bangaphanyeka ngaphi isikhalazo ezinje.
Sihlangana lama challenges ukuthi nga ungama holidays abanengi kabachayisi ngendlela zokuthi ama boss abe batshela ukuthi ama holidays lawa ngabatswana kuba thina asila power because sabe soku foreign land and because of sabe se desperate for imsebenzi njalo kunye ama rights sabe singakwazi ama rights sabe singawazi kahle njalo lokuthi sihamba sisiya reporta ngapi sabe singakwazi.
Ezinye isikhalazo ukuthi abaqhathi abafuni ukuhlawulayo iholo eliqondileyo kumbeli kusivumelwano ikakhulu kulabo abangala maphepha ukusebenza kwele Botswana. Umsekeli womeli weofisi yeZimbabwe kwele Botswana umnumzana Witness Ngwenya usanda kutshela umsakazi weStudio 7 ukuthi baphethe indaba ezitsheniyo zabantu bekhaya abakhonona ngesiphathwe esingalunganga ezandleni zabaqhathi elizweni lelo.
Ziningi izindaba ezifika lapha kithi. Sibhalelwa ngabantu khona besitshela ngendaba zabo bekhala kakhulu ukuthi khona balenkinga yokungabhadalwa njengoba usitsho ukuthi abanye babe namaphepha abanye bengela amaphepha. Ngingathi mina nje mbalise about 4 or 5 indaba ezinjalo sasizihambisa ku-Ministry of Labour.
Emazweni afana leSouth Africa abeZimbabwe babhekana kakhulu lodubo lwenzondano evela kwizalwane zawolelo lizwe kanye lemithetho elukhuni yokuthola incwadi zokusebenza. Uhulumente weSouth Africa uphezu kwemizamo yokuqinisa imithetho yokuthola amaphepha okuhlala kanye lokusebenza kulelo lizwe okuzavalela phandle iningi labeZimbabwe. Isikhulumisa enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi ikakhulu abanela ncwadi zokusebenza eSouth Africa yibo abathwele gadalala.
Kukhona ukwenzeka ukuthola lezi izisebenzi zakithi eziyabe zingela amaphepha zithole zichukuluzekile or zicindezelwa even imali eziyiphiwayo noma zingasaliphiwa lelo langa lokuphumula ukuthi iholiday yona le ekamhlaka 1 May. Kuba kuyenzeka siyake sikutholi kakhulu izisebenzi lezi ezisebenza emaplazini nemisebenzi yezindlini ama-domestic workers.
Umkhwananzi uthi uqakathekile ukuthi abantu bekhaya bethole amaphepha ukuze benelise ukuthi balwele amalungelo abo. Kodwa ocubungula ezombusazwe ehlala kwele Bhilithani umnumzana Zenzo Moyo uthi abeZimbabwe abasemazweni bavalwe umlomo bengelalizwi uma bengaphathwa kuhle emsebenzini.
Mawuyabe uhambile usebenza kwelinye ilizwe awukwazi ukwenza lokhana esikubiza thina sithi class solidarity, working class solidarity, lapho abantu abasebenzayo behlanganyela baxoxisane bakhulume babonisane ngendlela okusetshenzwa ngakhona la ngendlela abaqhashi ababaphethe ngayo.
Kunakanelwa ukuthi kulabeZimbabwe abadlula isigidi ezine elisebenza ngaphandle kwelizwe lifuqwa ukuswelakala kwemsebenzi ekhaya. Inhlanganiso yobonabo kuza e-International Organization for Migration, IOM, ithi imithetho elukhuni ukukhayelelwa phansi kanye lokuholiswa imali encane ngokunye ukubhekanela abangenwa kwamanye amazwe besiyadinga umsebenzi. I-IOM ithi kakhulu abasebenza ezindlini kumbe abangala maphepha yibo abahlukunyezwayo kwamanye amazwe. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 Sabron kwele Botswana.